izakhamizi lezi zithi zalotshelwa incwadi ngabaphathi bezikolo ezigoqela iVulindlela, iChimbombo, iNdlovu, iChidobe, Bethesda lezinye ngesizathu sokungakhokhi imali yabafundi okwebanga elide. Izikolo lezi zathumela amapholisa esigaba ukuyanika abazali incwadi lezi. Bebuzwa ngembangela yalokhu, unkosikazi Mary Mbala uthi kakamali njalo emavikini asanda kwedlula wehlelwe yisiga. Ulesikwelede semali yabafundi ischool fees esifika ikhulu lamathumi amahlanu emadola emelika, $150.
Bengifuyile wakathi ezingasatholwa ngumuntu owayephambele ingqondo wasuke wabulala imbuzi zami ekhaya. So ngangikhale ukuthi ngizathengisa ezinye zembuzi zami ngebhadala esikolo, senginowaya sakwazi ngenze njani.
Unkosikazi Sikhululekile Ncube laye ngomunye wabaphiwe incwadi ngamapholisa esigaba lesi. Bafuna akhokhe imali yabafundi abayisithupha loba yena esithi kanamali.
Ebengicela ukuthi abanakumbe bandobhela at least one yena lo ngifake kubhini. Khathesi kunje omunye ngimrejistele ngemali yesikwelede eklabhini. Angikwazi nokuthi ngiyathatha ngombuzi senzelele 3 bengizama ukuthi ngithengise khonokho ngingavela nguvali ukuthi ngiyathengisa sengingumuntu nje.
Unkosikazi Shayelini Mathe weChisuma ubhekane lesikwelede esifika amathumi ayisikhombisa samadola emelika, $70. Uthi baphiwe inyanga ezintathu ukuba bebhadale isikwelede lesi. Usephelelwe unkosikazi Mathe. Kodwa uMathe uthi isigaba lesi kasilandlela yokwenza imali, ucela uncedo kuhulumende. Ongu-Proportional Representative Council eChisuma unkosikazi Sikhanyiso Moyo uthi indaba yamafizi ilukhuni ngoba incwadi zathi kungedlula inyanga ezintathu uyasiwa komlisa.
Umlisa la uzakunika isetheni yami ukuthi kumele ungibhadale ngazo. Xa ungasakwanisanga sebethathi sebekunika amafomu, sebefila amafomu ama-debt collectors. Sikhuluma kunje esidobe secondary baphiwe.
Ukhansila omelele zizakhamizi uMnumzana Given Moyo uthi uhulumende ngabe uyangenela njengoba minyaka yonke yokhetho ehlala ethembisa imfundo yamahhala.
So i-free education leyo ifanele ikhangelela abantu abanje abalenswelo esigcweni ikakhulu abantu basemaphandleni ngoba yena lo muntu uyabezelelwe abantwana ngokuzala lilungelo lakhe. Kodwa uma esemzela umntanami ehluleke kwesinye isikhathi ukuthi bamhambise esikolo ngenhlupho ezijijeneyo ezivala indlala ezivala kona ubuyanga nje bona generally.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sezemfundo yehlule, kodwa emhlanganweni wabaphathi bezikolo owaqhutshelwa edolobheni leVictoria Falls, abaphathi bakhala ngokuba uhulumende phansi kohlelo lweBasic Education Assistance Module kumbe iBIMO kakhokhi imali yabantwana, njalo isikwelede lesi sesiphezulu kakhulu. Okugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo ephansi, uMnumzana Torerai Moyo wakuvuma ukuba kule nkinga yokubhadaleni iBIMO, kodwa wathi bayalungisa. Wakhuthaza abaphathi ukuba behlise inani labantwana abaphansi kohlelo lolu esithi labo badonsa nzima. Wabuye njalo waqonqosela ukuba abafundi akufuzanga bexotshwe ezikolo ngenxa yokuswela imali yeschool fees. Ngimele iStudio 7 ngisewange komvuthu ngingunokuthaba Dlamini.